Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sibona uhulumende kunguye owephula umthetho isikhathi sonke. Amabandla aphikisayo ayihluleka ukuthi benze inhlelo zabo.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeke sephula amalungelo oluntu ecatsha ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Njalo abezomvikela babulale abantu abalitshumi.
Indaba le sizayidlulisela phambili siaphile ukuthi sithi sina sichallenge ukuthi vele in the first place bekungafuzanga afunyano elecha.
Igqwetha losakhulayo we-MDC Alliance ogwetshelwe ukupika okomnyaka olenyanga ezimbili uMakomborero Haruzivishe lithi lizaphikisa isigwebo sakhe e-High Court. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu amahlanu lamatshumi amathathu lanye 1531. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,966. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula itshumi lanhlanu 15,133. Abahlatshwe esibili bayinkulungwane elamakhulu edlula amane 1,444. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo sebezinkulungwane ezilikhulu elilamatshumi phose amane 139,133. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula amabili 23,500. Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele i-Amnesty International ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeke sephula amalungelo oluntu ngendlela ethusayo nyakenye, njalo abezomvikela babulale abantu abalitshumi. Abanye babantu laba babesetheswa amacala okwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko ewethule izolo obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele ngo-2020, i-Amnesty International ithe ababulawa nguhulumende laba bagoqela uBhekani Moyo owayehlala esilobela owadutshulwa ngamapholisa esemzini wakhe, uLevson Moyo owatshaywa ngamapholisa kobulawayo wabhubha ngemva kwensuku ezine, lo Paul Monakopa owadutshulwa eHillside kobulawayo. abanye ngumazi Ndlovu owachayo ngabanakanelwa ukuthi ngabezana uPF ebulilima kanye lokansila weMDC Alliance eHurungwe uLavenda Chiwaya. I-Amnesty International ithi njalo uhulumende weZANU-PF uqhubeke ehlukuluza intatheli zindaba ezifana loHopewell Chingono loMduduzi Mathuthu, abamabandla aphikisayo abafana loJoanna Mamombe, uCecilia Chimbiri loNesai Marova kanye labalwela amalungelo oluntu ecatsha ngemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Lenhlanganiso ithi manengi amazwe omhlaba asebenzise lomkhuhlane ngendlela efanayo. Ithe njalo umkhuhlane we-coronavirus usuveze ukuthi inhlelo zamazwe amanengi zibandlulula abesifazana, iziphepheli labanye njalo zephula amalungelo kazulu. Ugwalo lolu luhambelana lolwethu lweyimelika kunsukwana ezedluleyo layo ethele Zimbabwe lingelinye lamazwe ephule amalungelo kakhulu nyakenye. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Alikho ilizwe ebelivele lizimisele ekuvikeleni ubhubhane lolu olwe-COVID-19 ngoba yinto ebesingayazi, yinto ebisaziwa izo lezinswelaboya ezizona ezaziyo isisusa sale ivirus yonale ye-COVID-19. Ngilethemba lokuthi bona lezi muli zabo yibo kuphela bekade bezimisele. Kodwa umhlaba wonke jikelele nje, kungaba se-Europe, kungaba se-America, kungaba se-Asia, kungaba se-Africa, angithemba ukuthi ukhona uhulumende bezimisele. Kusobala ukuthi lawo amazwe onala aphucukileyo abengazimiselanga, ngoba ungakhangeli kakhulu izwekazi le-Afrika, imali yonke esetshenziswa ngamazwe onala aphucukileyo yimali abayihuquluza e-Afrika. Kodwa i-Afrika yona nxa sokusiza emkhuhlaneni yithi esifa kakhulu ukwedlula abantu bonaba, or yithi esiba lenkinga ezinkulu kakhulu ezidalwa isehlakalo se-COVID sonesi okwedlula amazwekazi onala abantu amhlophe.
Sesikhangela ke lapho kulungelo loluntu, singathi eZimbabwe lalo ngelinye lamazwe ayiphula ilungelo loluntu na, kumbe labo abamabandla aphikisayo babe besenga ezimithiyo.
Engingakutsho mama mayelana ngemithetho ekhona kweZimbabwe ephathelane lobhubhane lolu olwe-COVID-19 yikuthi esikubonayo sibona uhulumende kunguye owephula umthetho isikhathi sonke. Ibandla amabandla aphikisayo ayihluleka ukuthi benze inhlelo zabo, njalo abantu kabavunyelwa ukuthi betholakale belihleka nyana nje besenza imihlangano abavunyelwa. Eqinisweni lona ibandla elibusayo uyabafica behlangene, uyabafica lemgwaqweni, uyabafica emakhaya emaphandleni lapha besenza amarali, kodwa kabavumeli amabandla aphikisayo ukuthi enze ngokufanayo. Njalo okusobala yikuthi uhulumende ubengazimiselanga, njalo angithemba ukuthi lakathesi sikhuluma nje kunje uhulumende uzimisele ukuthi engaba lamandla ukuthi aphathe a challenge ubhubhane lolu ngendlela eqondileyo uma lungaphindela njalo ngendlela esikubone ngayo inyanga ezidluleyo. Sibuhlungu ngoba kunje kathesi sesisiya esikhathini somqando ekhaya, njalo sikubonileyo ukuthi ubhubhane lolu luhamba kakhulu ngesikhathi somqando. So nxa kuyukuthi leZimbabwe kungenzeka ukuthi esikubone eEurope lapha kuye kwenzakala ekhaya ngesikhathi somqando, angithemba ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi angadila lobhubhane lolu nxa lungavezi ikhanda njalo ngendlela esikubone kunyanga ezidluleyo. Kodwa singalahli themba ngoba umlimi wethu sonke, umlimi kavele eMidlands kuphela kumbe eMashonaland East, hayi uNkulunkulu wethu sonke, abantu bazaphepha.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusaswe. Kasenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Kodwa uhulumende uhlezi ekulandula ukuthi wephula amalungelo kazulu. Igqwetha losakhulayo ebandla le-MDC Alliance uMakomborero Haruzibishe ogwetshelwe ukupika okomnyaka olenyanga ezimbili yinkantolo kamantshi izolo lithi lizaphikisa isigwebo lesi edale le-High Court. UHaruzibishe ugwetshwe ngemva kokufunyanwa elamacala abalisa elokuphehla uDlakela kanye lelokwala ukubotshwa ngamapholisa. Kuqhamuke uDlakela phandle komthethwandaba izolo kulandela ukugwetshwa kwakhe. Igqwetha likaHaruzibishe uMnumzana Khosa Mncube uthi isigwebo lesi silukhuni kakhulu. Ngokunjalo uthi usesiya e-High Court ukuyayicela ukuthi yesule ukufunyanwa kwakhe elecala njalo ibuye ilahle isigwebo sakhe.
Isigwebo esethulwe yinkundla kangithokozi ngaso njengegqwetha likaMakomborero. Okokuqala, inkundla evele yaphambanisa ngakho yikumfumana elecala, khonapho ke yikho okuvele kwaphambaniseka khona and yikho esithi thina siza indaba le sizayidlulisela phambili si-aphile ukuthi sithi thina si-challenge ukuthi vele in the first place bekungafuzanga afunyano elecala. Isigwebo esilandeleyo yebo kambe siphezulu kakhulu and it was too harsh, but kodwa okokuqala esivele esiconcerned ngakho yikuthi bekuvele kungafuzanga afunyano elecala. Inkundla sibona ukuthi kayizanga yathatha ubufaka obalethwayo enkundleni yabunanzelisisa kuhle ngoba umchuchisi ngenelisanga ukuthi alethe ubufakazi obukhombisa ukuthi uMakomborero ubelecala. Ngakho ke inkundla ngokumfumana elecala iphambanise kakhulu, yikho sizadlulisela phambili lindaba ukuthi iyekhangelisiswa kuhle lidalele High Court.
Likhangelela ukukwenza nini lokho?
Ukukhweza lolu daba vele yinto esiphezuwayo sikhuluma kunje, so yinto esikhangelela ukuthi kungapheli iviki sizabe sesifakile amaphepha akhona ukuthi awe appeal ukuthi idalele High Court likhangelisise kuhle indaba le. So okuza kwenzakala singafaka amaphepha ngkhona, sesizafaka lamanye futhi okucela ukuthi akhitshwe okuthiwa yi-bail pending appeal, ukuthi akhitshwe ku-bail kusamelelwe ukuthi indaba yakhe ye-appeal ikhangelisiswe ludaba lwe-High Court, ngoba ama-appeal yinto eyathatha isikhathanya nambijana ukuthi ize ingene. So esiyabe sikufuna yikuthi sisamelele ukuthi udaba lakhe lungene ku-appeal ebe ephandle.
UMnumzana Khosa Mncube, ligqwetha likaMakomborero Haruzibishe. Kusenjalo ibandla le-MDC Alliance selisole kakhulu ukugwetshwa kukaHaruzibishe lisithi le yindlela kahulumende yokuhlukuluza amalunga alo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Ikuqala uMangoyi uzaphinda laye ekubisele ngesinye isikhathi leso ongasozi ukusivale futhi. Mahlabe Zulu, kambe kuhle na ukuthi asebebuswa njenge-apartheid South Africa ekaBotha? Kuhle na ukuthi babuswe njengesikhathi sikaSmith? Kuhle na ukuthi kubuswe njengesikhathi sikaMgabe, lo abamkhuphayo besithi wenza izinto ezingahambelani le-constitution? Yikho ke sithi thina asifuni ukuphongu banjwa mahlayana abafana bethu, lamankazana yethu, labadala bethu, labomama bethu bephongu uhlukuluzwa nje kungani ba alana le lamlonyonyovu. IZimbabwe i-constitutional democracy, into esisiphambanisa ikuthi amakhotheki wonke asesebenzela umbuso we-one party state ngenxa yokuthi sebabanjwa ngomsila njengomahelani iphathi ebusayo iZANU-PF. Ama-magistrate amaningi kawasela ntshukuntshu yokuthi balandele umthetho njengomthetho. sebetshelwa ukuthi baza kwenza ntoni. Yikho ngalokho sithi namhlanje ilanga leZimbabwe linyama noma libalele ngenxa yokuthi lokhu sokuzaba yipresidence okuzaba lokho kulandelwa ngamanye ama-major street sebelandela yona lo mthetho ukuthi namhla umfana lo uphiwe 20 months esejele. Bakwenzela ukuthi iyouth yethu le women assembly yethu bengenza umsebenzi wenzela ukuthi bangene bengalamuntu obaphikisayo ngo-2023. Hatshi bo, abantu sebezimisele ngangumvutho omkhulu ukuthi okungasokufa yikuphi, ngoba khathesi badla ingqweqo zomlomo, akulamsebenzi, akunani. Yikho ke mahlabe zulu, sithi limnyama libalele, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani, ngoba abantu beZimbabwe bathi so kwanele, enough is enough.
Manje njengebandla lizathatha inyathelo bani?
Okwamanje into yokuqala ikuaphila khona lawa amakhothi avela athengiweyo. Lapha sizama ukwenza okuthiwa i-record statement. Sizalandela umthetho wonke, baphila amaloya ethu, kwenzela ukuthi izinto zonke lezi zizaba ngufakazi kusasa ukuthi sasilandele ukuthiwa i-due process. Lingalahle imbeleko ngokufelwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Uhulumende uyakulandula ukuthi usebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Kusenjalo idale le-High Court selilahle isicelo se-MDC Alliance esokuthi imali ephiwa amabandla aphikisayo alamalunga amaningi ePhalamende kumele iphiwe lona, hhatshi i-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Umahluli uthe njengoba kulesinqumo esethulwa inkantolo kudala esokuthi i-alliance kayisilobandla, leli bandla kalilawo amandla okumangalela i-MDCT kumbe uhulumende. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi isibhedlela sempilo kobulawayo kasisenelisi ukwelapha izigulane ezibulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ngokugcweleyo, ngoba kusela dokotela okwazi ukusebenzisa umtshina wokwelapha lomkhuhlane. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqa ukutshengisela esigodlweni seZimbabwe kwele South Africa edolobheni lePretoria. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele Dunga Lomave ehleleni lasekuseni, asithembe inkosi ligcinile. Ngithanda ukuphawula kulo mama ebelilaye izolo kusihlwa esithi yena uphila legciwane le-HIV. Kuhle ukuthi umuntu ma engena emsakazweni angaze aba ngu-spokesman wehulumende, kodwa akhulume eqondane lalokhu okwakhe afuna ukukhuluma. Kula maklipu akhona esingawaqathanisa kule klipu ekapresidenti we-South Africa uCiara, sizoba neklipu ekamongameli wethu akhulume esenyama endlovu uthi sizafika isikhathi sokuthi kuzubukho kawuvunyelwa, ezitolo kawuvunyelwa, wena ngubani ongafuna ukuhlaba. Usukhangela iklipu leyo uyiqathanisile iklipu yaseSouth Africa kapresident owathi umuntu wonke uzagcina ekubona nxa sokufanele ukuthi ahlabe ahlabe ngaleso sikhathi. Kuma-services wonke kahulumende awuzukubandlululwa, uzaba ukhona. Lowo wedohlwa kubeka obala ukuthi wena ngubani kuzubuka usozungena, ngoba esazi ukuthi abantu they are so desperate. Ungangukuthi imali yokuthi bathele ama-fuel ezimotini yabo kayisekho, kumele bangene ku-public transport, wahle wanika leso speech ukuthi wena ungubani. Njalo secondly, enye into esuke ngani yaxaka yikuthi khona if you look indlela into ezenzakala ngayo ngapha ngaseMzantsi Afrika. Umongameli ngisho lo mkhulu weHealth ubaba uDokotela Umkhize, those were the first people ukuthi batshengise ebantwini ukuthi hayi le into iyasebenza, le into nansi sesiyithatha sesiyihlaba. Bayifaka umuntu wonke ekhangele ku-first batchela leyo, kwaqhubeka kwahlatshwa la ama-frontline workers. Kodwa lokho kwekhaya ukuthi ubaba uzahamba elidingela isitshebo lithi ibhodo selifikile, yena angafuni ukudlalani kulelo bhodo, athi ngiza kudla kuleliyani ibhodo elizabuya kuleliyani iviki. Isiqiniseko sakhona esokuthi ngempela usidingela into eqondileyo kumbe lapha vele uzosiqeda siyabe sikuphi, ngoba obaba must lead by example.
Sawubona babu Nkomo nosebenza laba ku Studio 7, ukhuluma nomcetjwa lapha obuya komcetjwa eSholosho. Lapha nginensolo mpela ngoba le loluhlelo luthi phonsa elakho nawe. Manje siyawaphonsa kodwa awanjani, awafundwa awethu kungani, ngoba kunama audio thile esiwezwa ebalwa aza aphindwe kabili kathathu amaviki elandelana kuyisame audio, kanti kungani, iyabi mnandi okungakanani leyo, kusho ukuthi na le indawo yakho ngathi sinenketha. Yilapho nje mina ngikhathazeka ngakhona, ngoba siwaphonsile amanye ngaphambilina aneyinsolo zethu esisola khona sizama ukubana kulungiswe, kodwa ke wena utholakala senifunda abathile liwaphindaphinde amaviki amabili amathathu elandelana, kushoni lokho? Mhlawumbe ngabantu elibuya nonke ngasemakhaya elazanayo oro kanjani, nginensolo ke kuleyo ndawo. Ngicela ungixolele mangu khulumele kabi, kodwa ngikhuluma into ephilayo, bangayisho bangayifakaza abaningi abawalalelayo ngemihla ngemihla amazwi.
Nginibingelele basakazi be-Studio 7 nonke basakazi abahle, kungakhethelekile ukuthi yiluphi ulimi engikhulumayo. Ngusigabade, ke ngithi nje inkulumo yami ibhekise uhulumeni, simcele ukuthi kavele ekwazi ukuhluzisisa umqondo wakhe usabalale, ujule kakhulu esimeni esikhona ekhaya sokubandlana singabantu. Kukhona vele sekukhona, ngoba isizwe sasempumalanga sibandlulule kakhulu isizwe sangapha eMatepelelendi. Ukukhuluma nje lonke ulimi ezilongo kubuya eMatepelend kuyinkinga kakhulu ebantwini bonke. So besicela ukuthi uhulumeni ekwazi ukunikeza abantu bakhe njalo ebenendlela yokuba susa maduze, ngoba kukhona ukusina kujeqeza ezinsukwini ezayo. Kungakazakali ukuthi kunini, kodwa-ke umnyaka wawuphele umnyaka mhlawumbe onenyanga eziyisithupha kusiya kwezikhombisa bese besukile ey'kolweni nasendaweni ey'hlukile kobocholotsho kuzo zonke iy'ndawo Bulawayo kusehla kubhekise eBebridge naseFollows. Kuzoba nodlame oluzoba khona impela, kuyochitheka kukayiwe. Akuzani ukulungisiswa leso simo kusase-eli ukuthi abantu bengabuswa ngabantu ezinye izizwe, bona beyibo abantu baleyo ndawo. Kazama ukucabangisisa, ngoba kuyeza okusina kujiqeza emuva. Siyacela ngoba siyakubona njalo ukuthi usokusondele.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7. Ngajabula mayirekhodi le ingafundwa ibalwe. Kakhulu mnani lesikhalazo. Like imigwaqo yakithi iZimbabwe ifile kodwa kwavotwa. Kanti basazotshintsha nini abantu labo? Ngcono siboneni ukuthi ma kwehlulile ukuthi kutshintshe imigwaqo, kukhanya ukuthi ilizwe liselabantu. Manje benga-expectela ukuthi ngo-2023 bavotele, ngoba ba bengamafeyila. Okhulumayo ngumoyo ngkwele South Africa.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ababalisi bakwele Malawi sebekhalale umsebenzi kulandela ukwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubahlawula imali yama-allowances akhangelane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus abangahlangana layo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 asebebalekele impi edolobheni le-Palma kwele Mozambique kulandela ukuhlaselwa kwabo ngabahlamuki kumaviki amabili edluleyo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuyaphambili. Abaphe ubufakazi izolo bagoqela amapholisa. Ipolisa lakuqala uNicole McKenzie utshele umthethwandaba ukuthi amapolisa alomlando wokuzama ukuvuselela umuntu osephele umphefumulo alobana ethe abizelwa umuntu osesimeni esinjalo njengoFloyd yena owabandezelwa entanyeni waze waphela umoya ngumsolwa uDerek Chauvin. Kodwa amapolisa abizelwa uFloyd abikwa engazange akwenze lokhu, kanti lo msolwa laye waqhubeka embandezele lanxa nje wayengasaphefumuli. Ipolisa lesibili uJohnny Messil uthe ngokubandezela umuyi entanyeni uChauvin wenza okwekhanda lakhe ngoba lokho akukho kundlela ezisetshenziswa ngamapolisa eMinneapolis ebantwini. Ubufakazi bababili laba buhambelana losobethu lwengamanye amapolisa ekuthethweni kwaleli cala. Sixoxele gqwetha umnumzana Kulahove.
Indlela ukuthethwa kwecala kokubulawa kaGeorge Floyd esiyenzwe ngawo isitshengisa kumbe iqinisa imbono yamaqembu afana leBlack Lives Matter athi wona elizweni leMelika impilo yomuntu omnyama kayibalulekanga ngendlela efanayo lempilo yomuntu omhlophe. UGeorge Floyd ubulewe kwaba lobufakazi kwabamavidiyo, kwaba lobufakazi babantu abawabonayo amapholisa emhlukumeza, awabonayo amapholisa emkhama okwe-9 minutes emzuzu elitshiyagalolunye. Kodwa kathesi inkantolo ithwele nzima ukuvuma lobo bufakazi, ithwele nzima ukuvuma ukuthi icala ilibeke empholiseni.
Ubona izala nkomoni kahle kahle kulolu daba?
Kukalutshwana ukuthi umpholisa ebotshwe kumbe ebike kumbe etheswe icala efumelwe ele cala lokubulala umuntu omnyama. Ngakho-ke lakundaba yona lika-George Floyd kule chance enkulu kumbe kulokwenzeka ukuthi ikantolo imthole uChauvin engelalo icala. Uma sikhangela bakhona abanye abatholwa bela cala betheswa icala lokubulala abantu abamnyama, kodwa even sebethesiwe lelo cala ama-sentences kumbe isijeziso ababesinikwa izikhathi eziningi zasingaphansi kweminyaka emithathu kuyizijeziso ezingamuzwisiyo ubuhlungu lowo muntu osolelwe lolo cala. Ngakho-ke la kundaba leyi yensolo yokuthi ngubani wabulala uGeorge Floyd kuzoba njalo. Uma uChauvin etholakale ele cala isijeziso sakhe sizaba lula.
Umnumzana Kulahove ligqwetha. Sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abezomvikela eZimbabwe babulale abantu abalitshumi nyakenye, kanti njalo uhulumende uqhubeke sephula amalungelo oluntu ecatsha ngomkhuhlane we-COVID-19. Igqwetha losakhulayo MDC Alliance ogwetshelwe ukupika okomnyaka olenyanga ezimbili uMakombore Ruarusivishe lithi lizaphikisa isigwebo sakhe emthethwandaba we-High Court. kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.